Nga umnikazi wobuso lobo enguchamisa esesika ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo ikuphambana lokho angithi ubuso bakho obami lobukabani ngoba yena lo muntu ngoba buyisibonelo engathi ngesilungu i-identity ukuthi nga sikhuluma ngozibani sikhuluma ngomuntu onje nga manje umnikazi wobuso lobo engasafuni yekelani Dinganini obunye ubuso belisebenzise obenu asikhulumi ngombala oyiyelo asikhulumi ngamabala uCCC sikhuluma ngobuso obulomuntu ophilayo kodwa hayi kangifuni lisebenzise ubuso bami ngoba buyi identity yami ubuso bomuntu lola lo behlukile ebusweni bomunye umuntu mina elihamba ngendiza liyakwazi ukuthi nxa ufika esikhumulweni sendiza kumbe e-airport kwenye isikhathi babikhangela laphana upho ngikhangela nje emthineni umthini uzakhupha kuhle ukuthi ungubani ngoba lo lalo emhlabeni wonke jikelele ulobuso obungobakhe yedwa ngisho lamawele amaphahla bangazi buyafana nemethweni kodwa kule mpawu ezikhona ezithekileyo ezehlukanisa iphahla ngephahla loko kwamagqwetha kasengeza ukuthi abubuso bukachamisa bulani lethi ngamanga nxa yena uchamisethi kangisafuni lobuso bami sokufanana laloku ngesilungu esingathi i-political rape kukhona abakuhlosileyo kabachiyane lobuso bomuntu nxa esethi kangisafuni kafuni kutshengisela ukuthi bale nhloso embi engayifanisa lobuthakathi okuthiwa abantu bakhangela ubuso bomuntu bamhlabe ngenariti esizwa kusho njalo kulaba abahamba kulaba osuwalo abanye abathize mina kanguzwisisi yibubheda nje kukhona bakuhlosileyo kabahlosanga into enhle
khona kati kungani kukhanya kungabi lula ukuthi umnumzana Thabangu axotshwe kuthiwe sexotshiwe ebandleni le-CCC
ye ungatsho njalo Gande ukuthi kungani engaxotshwa okokuqala ngokwazi kwami yebo uThabangu ukuthi lo nguThabangu sengizo Thabangu abaningi siyamazi lelo liqiniso kodwa esingamazi eyikho khona lokhu azithi uyikho khona uma zibeka inkunzi yomdaka athi ungu-interim secretary we-CCC secretary general manje nxa sisithi siyamxotha lesikhundla leso sivele singekho uyamxotha usithi umxotha ngaphi angazi ubesezwisisana uxothwa into ebambeka ebonakalayo nxa exothwa ku-CCC ezithi uyi-interim secretary general yena engayisiyo one number two lesikhundla leso singekho uyathi umxotha ngaphi angabona sibili kuyezwakala lokho uyaxotha umuntu ozinika isikhundla esingekho enhlanganisweni esingesakhe lalaba abahambisana laye lina lingelazi uyamxotha njani ongasiyo wenu ngokwezikhundla lezo ezikhona kuba lukhunyana nxa se esexotshwa kusho ukuthi kuyavunywa phela ukuthi ungu-interim secretary general we-CCC okuyisikhundla esivele singekho.